ndaba ku VOA Ndebele.
Ngela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ngolwesihlanu ekuseni ngo-31 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-World Health Organization isiyethule isinqumo ngolwesine ntambama isokuthi igcikwane le-coronavirus eliqhamuke kumaviki ambalwa edluleyo eChina ludaba okufanele luqatshelwe ngamazwe wonke ngesiphangiphange i-Global Health Emergency ngesikhathi eleZimbabwe lalo lisithi liqaphele.
Vele sithole zimangaka izibhedlela zesingelamithi, lamadokotela engekho, lamanesi engekho. So abantu balovalo olukhulu silo abantu bethi hayi lapha sofanele sikhuleke sithi kakhulu kuNkulunkulu asizivikele ukuthi umkhuhlane omkhuhlane ungavuki eZimbabwe.
Ukhulumende ubikwa iselobe isivumelwano sokuthi izisebenzi zakhe zengezelelwe iholo ngesilinganiso sokungamashumi alikhulu lasikhombisa ekhulwini i-172%.
Kufanele uhulumende ekhala esithi kalamazi abe sechasisa phela iy'ndleko zakhe ukuthi zinenjani, ukuze phela laba akhuluma labo kungaba izisebenzi bezwisise ukuthi uhulumende akalamazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yethule isinqumo ngolwesine ntambama isokuthi igcikwane le-coronavirus eliqhamuke kumaviki ambalwa edluleyo eChina ludaba okufanele luqatshelwe ngamazwe wonke ngesiphangiphangi i-Global Health Emergency. I-WHO ithi isimemezelo lesi sizancedisa ukuthi amazwe omhlaba athole uncedo oluphuthumayo olokulwisana laleli gcikwane eselihlasele abantu abazinkulungwane ezisitshiyagalombili lamakhulu amabili i-8200 emhlabeni jikelele. Igcikwane leli liqhamuke kwele China kumaviki asanda kwedlula, njalo selibulele izizalwane zakulelo lizwe eziphezu kwekhulu lamachumi ayisikhombisa i-170. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kwele Zimbabwe luthi lubheke ngelokhozi abantu abaphose bafike ikhulu elilamachumi amathathu i-130 asebeke bethekelela emazweni ahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ukuze lube liqiniso lokuthi kabalawo lomkhuhlane. I-coronavirus isabalele yafika emazweni angamachumi amabili lambili agoqela eleMelika, eCanada, eGermany, eFrance, e-Australia, eFinland lamanye amazwe. Kodwa awukafiki emazweni abuzwekazi le-Afrika. Lanxa kunjalo ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe luthi luzahlolisisa abavela emazweni alomkhuhlane lo owesikhathi esithile ukuze kuthathwe amanyathelo nxa ekhona otholakale elawo. Ugatsha lukahulumende luqhubekele phambili lwathi izisebenzi zempilakahle zethekelela abantu laba ezindlini zabo insuku zonke ukuyabahlola. Izibonakaliso zosehlaselwe yileli gcikwane zigoqela ukuvimbana, ukukhwehlela lokwehluleka ukuphefumula kuhle. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi ngokusilela kwemithi ezibhedlela kungaba lomonakalo omkhulu kakhulu nxa igcikwane leli lithe laqhamuka eZimbabwe.
Ngapha koBulawayo abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Okwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awuqoda ngathi welatshwa njani. Abantu koBulawayo sibalokudana lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezi uhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengaboChina abele mhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So ke abantu laba besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa eZimbabwe usungenile, vele sithole zimangaka izibhedlela zezingela imithi, lamadokotela engekho, lamanesi engekho. so abantu balovalo olukhulu silo abantu bethi hayi lapha sofanele sikhuleke sibi kakhulu kuNkulunkulu asivikele ukuthi umkhuhlane ungavuli eZimbabwe lapha koBulawayo ngoba ngazobuya lapha koBulawayo kumbuya eZimbabwe ile nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi vele imithi asilayo njalo nje kwananzelela la mafasizana ukuthi uhulumende uthi usefake ilihlo asiboni lapha sibula abantu abangathi uyabagcina khona ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu balabanje bafanele bafake ezibhedlela esingaziyo ku-isolation thina singananzelela vele ezo zibhedlela amafasilithi zanjalo phose asiwatholi kuhle phose la madokotela njengoba linanzelela ukuthi vele ba-on and off emsebenzi nababonakali kuzabanza imntu abantu bamonitwe kuhle sibili abantu hhayi balokukhala ukuthi umlimi ngaba balozwelela umkhuhlane ungasondela ezimbabwe
uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo yebo kwanele yini khonoko ngokubona kwakho
ye yikho khonoko okuhluphayo entukamini ngoma ukuthi ngaye sitena ubafake ilihlo bekufake uhulumende abakhupha hle bafake ku-isolation ngoba angaze bafake ilihlo besezindlini zabo uqiniseke ukuthi kungatholakala ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela basebewunika abanye khona bezindlini yikwesekuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe lemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omutsha ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatangelwa uma ungathi ufake ilihlo kufanele akhutshwe ebantwini ahlale faka ezibhedlela ukuthi ayi-isolation khona uhulumende ofanele ngawe uyakwenza khona ukuthi bagcine ezindlini kuyatshengisela ukuthi silo uhulumende ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcine ngayo so luhlupho esingathi lukhona sibile ezimbabwe ukuthi abafakele bezendlini zabo kusuke kusebenze ngoba lomkhulazi yena umuntu esegcele kalo onke abaqhuba bafake ku-isolation
kodwa uthi wenze lokhu ngoba ubengekho olempawu zalo umkhuhlane
ye okuyiqiniso ukuthi asiyaqiniso ukuhamba imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo ngoba ilihlupho esihlalo ngoba siyananzela ukuthi batibona kuze lo mkhuhlane ubone kule mitshina yakhona engadengisela ukuthi umuntu lawo okwenza abafake khona boku-isolation ukuthi bafake ilihlo kuyindlela yokuthi uhulumende uyadimithi ukuthi hhathi bo laba bantu lama angilayo imitshina engahle idictate ngoba ngawulayo imitshina leqiniso layo ngawuse bakhangele wabondayo abantu laba abalahlupho wakhohlwa ngabo oke la ngakunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzele ukuthi vele khe mkhuhlane emine esuluza lapha singela machinery so-ke kule ngozi yokuthi engxenye uhulumende khonapho yawo usevalele ukuthi kambe kungakanjalo laba bantu zabahlola ngani ngoba ilihlupho
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo we-Studio 7 ekoBulawayo
ngakutwa ludaba lokumale simo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolosihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama lisithola kumagagasi athi 909 am 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave sikhona njalo kufacebook kukhasi le-voa ndebele lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngizaphinda njalo +1 202 465 0318
uhulumende ubikwa iselobelane isivumelwano sokuthi izisebenzi zakhe zengezelelwe iholo ngesilinganiso sokungamachumi alikhulu lasikhombisa ekhulwini i-172% kusiya ngokuthi umuntu uhola malini kodwa umkhokheli wedale elimanyanisa uhulumende lezisebenzi zakhe le-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander uthi isivumelwano abasilobileyo ngesokubambisa nje besakhulumisana ngalolu daba ngesivumelwano lesi isisebenzi esithola imali ephansi sizahola 2500 ngenyanga imali le yedlula nje kancane ikhulu lamadola emelika izisebenzi zona zithi zifuna imali engafika phose inkulungwane ezinhlanu ngenyanga kodwa kwenzakala lokho kwenzakala ugatsha lukahulumende welezimstats lusithi imali efunwa imuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ibi 4188 ngamadola eZimbabwe ngenyanga kalwezi ngomnyaka odluleyo lanxa inhlanganiso yeZCTU isithi ifika ku $8,000 ngenyanga unobhala jikelele waleyo nhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kumele engezelele iholo lifike kusilinganiso esifunwa izisebenzi ngoba imali ulayo
bayalavula izandla sivile ukuthi hayi lokho kwenzakala eVictoria Falls ukuthengisa izisebenzi. Kodwa thina ke abesingakaze sikubone ukuthi yikuyini sanje okuphumileyo eVictoria Falls. Inkona sizakudingisisa sikuxwayisi ukuthi khona okwengezelelwe ngohulumende yikho kade kukhangelelwe yisebenzi. Uwengezelele wafika ngaphi uhulumende? Bavumelene yini? Besingakaze sikubone ke konke lokhu. Lokhu esimelele nje ukuthi kuchasiswe ke ukuthi kuphumeni ke eVictoria Falls.
Njengoba uhulumende khala ngokuthi la mali izisebenzi zithi imali izavela ngani?
Kufanele uhulumende ekhala esithi kala mali abesechasisa phela indleko zakhe ukuthi zinenjani, ukuze phela laba akhuluma labo kungaba izisebenzi bezwisise ukuthi uhulumende akala mali. Siyaye sithi esikhathini esiningi kungaba ngumama nje chaya umpika eceleni athi akula lutho wona kathi umpika ke ugcwele. Uyakhalaza umama kube ngubaba yena ugcwalisa umlomo abantwana bakhangele ngapha uthi ke akala lutho. Kusuka ke kukhathaze ukuthi abantwana bevume. Esukwini ezidlulileyo kumbe esikhathini esidlulileyo sibe sibone ngani izindleko zikahulumende azitsheliseli ke umuntu ongela mali. Nangu phela u-Auditor General uyatsho ukuthi kona uhulumende ke ubhadala izigidi lezigidi zemali ezingazakali ukuthi ubhadale bani, ubhadale yiphi ikampani. Siyabona ke inotho kumbe inzuzo ke kubantu abaphezululuke ukuthi hawu nxa lisithi lina ilizwe kalila mali, nxa uminista eyedwa kumbe u-vice president eyedwa ezaba le mota ezifika ichumi ezaba lezindlu ezifika ichumi, kanti yiphi limali elikayisiyo kanti bona bayithatha nale elithi kayikho.
Lo mnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphatheka enkonzweni yesu Kristu kusasa eqoqwe ngumanyano wezinkonzo oweZimbabwe Interchurch Denominational Council of Churches lapho okuzakhulekwa khona. Umanyano lo ukhokhelwa nguBishop Nehemiah Mutendi oweZion Christian Church. Njalo kuyabe kukhulekwa umongameli Mnangagwa ubikwa isithi inkonzo ziyakha isizwe, ziqede inkohlakalo njalo zimanyanise abantu. Amabhasi ayi-401 azakwabelwa izigaba ukuthwala abantu. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umcimbi wokuzithokozisa owe-Intwasa Arts Festival koBulawayo uzaqhutshwa mhla ka-22-27 ngoSeptemba, njalo abaqoqi bawo bebethe gwaqa ngomvulo becubungula okuthiyeneyo ngawo. Sokule minyaka elithumi lanhlanu umcimbi lo waqalisa, njalo abaqoqi bathi injongo yalo nyaka yokuthi ulolongwe kuhle ube sezingeni eliphezulu okwehluke leminye iminyaka. Sithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele, lapho esande ukulayistrima khona ukuthi lamhlanje asilayistrimi ngoba imitshina yethu ingamanga kuhle. Kodwa kusukela ngeviki ezayo siza layistrima njengenhlala yenza. Likhumbule ukuthi manje okwamanje ngesizwe amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Hayi, sanibonani basakazi be-Studio 7, nangubhanda moyo ngihlala komnyama esigabeni kugwamagwama village kondolwane kulilima west eflamtree. Ngiyayizwa inkulumo ekhulunywa ngumama wasekhezi ebantwaneni lapha ngize phatha udaba lubaluleke kakhulu olwama ukuthi abantwana betholelwe mhlawumbe ama-project okwenza. Iqiniso sibila ngazi ukuthi ukukhala kwakhala nyonini impela endaweni zethu khonapha ukuswela imisebenzi le mali yethu engasebenziyo nabohulumende bethu abakhuluma nje izinto ezingazwakaliyo nganaso abantu abadala sekuze kumemetheka kuze kuyefika kwelesi South Africa khona le abantwana sebeze ukuganga sebeze bexotshwa ngabanye abantu kwamanye amazwe. Ngiyabonga Studio 7.
Ninjani msakazi? Ayi thina siziphilele. Asazi-ke ngalezi ntethe lezi okhulunywa ngazo kakithi ukuthi zizophelela ngabo. Isifiso sami nje ukuthi zingadluleli ukuthi ziyefika ekhaya abantu.
Ukhothe inkulumo ekhulunywe ngumama wasekhezi elinganisa ukuthi abantwana uma beqeda esikolweni bacabanga ukuphuma phandle kwelizwe and phandle kwelizwe bafika beyenze okungalunganga. Okuqakathekileyo nje besikucela ukuthi ugovernment akakhe azinuki amakhwapha ukuthi loba sokusenzakala imimonakalo ngaphandle kwelizwe ama-ambasada eZimbabwe kulawo mazwe abonakale nawo ephumela eshashalazini egqeka ububi okwenzakalayo kodwa abakugqeki lokho.
Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngokuzalwa ngizalwa lapha enkaya eGonya enzalwa ngumandazini. Uchamisa lapha eSouth Africa uzoncenga lulona uRamaphosa ukuthi ahambe emsiza ngokuthi kukwanise ukuthi kukhulunyiswane ngendawo yeZimbabwe. Mina eqinisweni mina ngifuna ukuchanja ngifihle umphini kwala nabo njengoba bekhuluma nje abakwabezana besithi akusizi lutho kushona kube kwazi ukukhuluma and bengaqambi imanga bekhuluma iqiniso ngoba laphana kufana nokuthi nje umuzi onendoda ehle lo mfazi wawo umfazi ehlele etshotshobile mayethi avusa ikhanda etshotshobole abantwana bakhule baze baba madoda kodwa bamesaba uyise laphana kuphola nje laphayana bathatha abantu abangazange bewine ngitsho usidla kuzani kunokungamaphathi ngoba vele eZimbabwe sukhangelela isizwe sakho senze singaka. Mina vele inkululeko angiyazi ngikona lakhona lapha engibona mfana nenyamazana naseZimbabwe sifana nenyamazana vele asikhululekanga msakazi wami ukuthi singathini ngelizwe lethu leli kathi sikule ndlala engaka sikhule ngendlala loku ungathi uyaphumelela ukuthi enkomo ezingu-20 kuyafa konke kamenda incwadi singaluto.
Mina umbuzo engilawo ukuthi la mabhondi asebenza manje azosebenza kuze kube nini ngoba nje isimo sisibi njalo esiwa ivalu kokuphela. Ngibona iplani kaChamisa le ayethi yona ngcono kubuyele amali zakwamanye amazwe abopula aboranda abo-US dollar. Yebo zona zitholakale kodwa ma zincedisa lazo zibhalabhalansisa ngibona engathi zibhalansa ngcono umkhonomi.
Ngibingelela bangithi ngipakazi Tehabroni uhlelo lenu lolo oloku ole uma audio. La nxa ngabe ngikhulume into engasiyo abanye abayazi ukuthi hayi into leyo inje beyedlule beyalungiswa kanje akula muntu ongiqondisayo kukho kubungubalwa kuphela lidinge kumbe abantu ababili mboyedwa ongumuntu omdala bazathi nxa kungavalwa ama-audio eqondisa lapha laphana isikhathi esiningi ngiyangilalele adanisa kabi ayazwakala isikhathi sonke ukuthi khona akhulunywa ngabantu abangalalwazi. Ujaha okhulume ngokuthi izulu kanisani ubecela abantu bemandebeli nibahlangane bakhulumisane kuyekhitshisa izingcekeza kuyenzwe kwebulingqoza lokhwana okwakusenziwa amasiko kwatshengisela ukuthi kazi lutho ngitsho ngezamasiko ngoba uhlelo lolwana lwenziwa phakathi komnyaka izulu lingakaqali akula muntu ozamqondisa kukho yena okwakho ukhiphe i-audio kulokukhulume ngezombangazi ukuthi kubuye kwelekeshini banike uChamisa. Umuntu enjengalani uyabezwakala ukuthi ukhuluma kwakhe ezempolitiki zombangazwe kazazi ngitsho uyawela kuphela usase omunye uzabhala into efana nayo ngoba kafundanga lutho. Uyezwa umuntu ecele enye into kuhulumende ukuthi umuntu lwana kalalwazi ngitsho lezombangazwe uphonge ugcinezwa wakhuluma. Ngiyabonga.
Yebo 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 basakazi abahle hhayi Zimbabwe siyasihlupheka shemu sibesicela udinga upresident lo khona uyehle esihlalweni badinga omunye umuntu ongathule egazi owuvuselela umnotho loba oyengqondo entsha ngoba laba abantu ngani babusa ngomuthi bayashiyelana xa kuyokuphuma umuntu othiwa kwaba lisosha lesihlalo kuyongene abanye abantu bafuna ukuba ngupresident ngala abantu sebekuleli lizwe bakula mashurugu ngabantu babamnanga kwabona abamosha ababulala abantu wahambisa thenisa igolide sekhangethi lapho lesindi singanani ubuyela lapho liphande khwasi bezokuhlasela bekubulala ukuthathela imali yakho
Tina besikhala lapho ukuthi iAmerica yathumela imali kwakuqala kwathiwa ukuthi ungudla. Kodwa iAmerica ithumela imali ukuthi kudliwe kwathiwa kumazaphuya amabhondi. Amabhondi akhona siwabona for 2 months October lo November. Kathesi ngoDimba December siphiwa umumbu. Thina esiholela ithuwe silabantwana ababili siphiwa i-15 kg yomumbu. Wona ungumumbu ngoba uzawupepha ukushobola. Kusala kungalalutho. Sure singadla i-15 kg lingu-2 inyanga iziyephela izifika inyanga esiphakathi lokhu sidla i-15 kg. Besicela besingezelile basinike okuthe xaxa. Siyacela.
Siyabonga uhlelo olubekayo lendlala. Indlala le bakithi yobuhlungu kumangalisayo ngoba izulu kalineli wonke umuntu. Akula muntu ongathiwa ungcono kulo munye.
Igama lami u-Adolf Shaba. Ngibona ngokwami ukuthi uChiwenga uzibone ngaphezu komthetho. I-judgment eyenziwe eyenziweyo kufanele ayilandele kungelani ngoba indlela aziphethe ngakubona lo mthetho ngawuhloniphi. Wathi uma kungathiwa usevuke ngupresidenti.
Lona obulisayo ukwanele wakoncube eSt Joseph komaChabalala. Ngazitha nje abantu ukuthi ngumculi kamasikandi selokhu ngingaqala ngo-2017 ngenza i-album yakuqala kwabeya 2018 ngenza esibili ngenza esithathu ngo-2019 kumanje nje ku-2020 ikhona engibhizi ngayo ngaphandle kwenu bantu bangakithi akukho la engingakhona nawo lo mculo phela siwenza vele kuwukuthi kuwumsebenzi. So kunina abantu bakithi ngenkulu nje inhlonipho ngokuyikhandla nokuzehlisa kunina futhi ngicela nje uxhaso lwenu. Ngiyibiza ngokwanele ngibe ngizibiza ngo-Spock Center nje igama leyinsizwa kodwa nje ngokwanele usangitholile nje ko-YouTube nakobukubi la ngawubheka khona. Kodwa ke ama-CD yami akabi khona ey'tolo ngoba phela izinga lisencane. O-Facebook kusewukwanele Ncube kanti ma ngabe ne-birthday party uthanda nje ukuthi sizodlala lapho ungangifonela ungangiwhatsappa ngiyafika sizodlala.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sathanda njalo ukuthi siwazwile amazwi omnye umlaleli wethu Mpangazitha ukuthi abantu babhala iloba yini kungaphendulwa kungaqondiswana. Hayi sesahlaziya sibone ukuthi singenza njani ngoba bekuluhlelo nje lokuthi umuntu abhale alobe umbono wakhe. Njalo kulomnyo wesifazana izolo the yena thina sisakaza kakhulu indaba zeMpumalanga hayi ezeMatheveland. Ngathi hayi lo kumele alalele zonke inhlelo zethu ngoba ngempela siyasakaza ezeMandebeleni ngalalela inhlelo zethu zonke silo lolu phelo lwekuseni lodwa kulaleze ezinye futhi inhlelo ezika 8 o'clock ngathi 7:30 siNdebele siya ku-8 khonapho ulalele ukuthi siyazama ukuthi sikhulume konke ngoba kulokunye kuthiwa i-national news esinganyeke sakwekela lanxa kuseHarare ngoba kuyabe kuthinta wonke umuntu ezigabeni. Liqhubekeke lisilalela lisilobela sizalitshela ke ukuthi sithini ngembono yenu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlanu ababengamapholisa eMoscow betheswa icala lokwethula ubufakazi bamanga ngentathelo izindaba yeRussia ngesikhathi lelo lizwe lisola ngokungananzi amalungelo oluntu ekwethuleni imbiko. Abahlali be-Eastern Lakes, le-Jonglei, le-South Sudan bathi sebeqalisile ukugola inhlanzi emfuleni u-River Nile ngoba kungasela kulwisana okwabangela ukubulawa kwabantu abambalwa kunyanga ezimbili ezedluleyo kubangwa isihlenge se-Kuwait Aquate ngamaqembu achiyeneyo kuleyo ndawo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika silethulela ihlandla lethu lesibili lengxoxo lomnumzana Mqondobanzi Magonya esizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump weMelika ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo elokudinga umongameli.
Izikanye nxa vele zisazama ukuthi zizikanye kukhona okuyikhona okuzihlanganisayo ukuthi nxa sokufike isikhathi sokuthi umuntu singathi thina usesikhosi ukuthi ayibhidliza khonokho okuyikhona okubahlanganisayo abantu laba bahlangana bebe ndawonye ukuthi omunye ungaphi omunye ungathi bakukhohlwa lokhuya unanzelele ukuthi i-republicanism nangwayo injongo yayo yiyo eyiyona okwakathesi eseleyo ebambanise ama-republican yiyo esibabuphakathesi ukuthi besekele uTrump ngoba uza kubona ukuthi lusiyaphela icala lomele senate uTrump uzakuqhubeke ngupresident abamkhiphi angiboni ukuphuma kwakho uTrump kutho ukuthi sokuza kuba nembangela ukuthi injongo yabo nangokwabo iyobahlanganisayo i-republicanism izaxeka
sesikhangela njalo wona abancintisayo lapho kubandla lama-democrats
ngingazi dadwethu ngoba ukhumbule ukuthi uJoe Biden ube ngu-vice president ku-Obama into umbuzo okhona ukuthi kuyini okufunwa ngama-Americans bayakubona yini kuJoe Biden ngoba badinga kule sidingo sokuthi ungukhandidati wawupresidenti we-America uma ibe ngumuntu ole-charisma angiboni ukuthi bobili babo uJoe Biden lo-Sanders nxa ubamisa lapho umisa la uTrump la ukuthi nge-charisma basondela kuTrump hhayi kabasondeli kodwa-ke futhi phecelezi ke sikhangele ngapho ukuthi kuyini okunye okudingwa ngabantu abantu badinga ukwazi ukuthi uthini ngepolicy yabo ku-health nezinye izinto ezithile uTrump uthengele embusweni into ayithembisile ukuthi uzakhiphi i-Obamacare ziningi izinto akezithembisile uTrump bamvotele abantu uzakwakha ibhoda ehlukanisa i-America ne-Mexico bamvotele abantu noba nje amanye amaplani akhe ehlule kodwa-ke singazi njalo ngoba akukaphumi ukuthi ucace ukuthi ngubani kuma-democrats okungiyozanela ama-democrats
lo mnumzana Mqondoba Nzima Gonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane
Umgido lo owangithi khathi ushayeni ubambeni ngcine umgido lo owangithi khathi ushayeni ubambeni ngcine isikisha ngithi sanithi sona sishayeni sibambeni ngcine isikisha ngithi sanithi
Ha,
Yebo ke iqembu le Black Home Follows bathi ekwelutshena lanxa nje besale ukuthi kusekwelutshena kuphela lapho kulamajaha amahle olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.